o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jono njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngesonto mhlaka 4 lwezi 2018 igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje umnumzana nesenjamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukujengisela emgwaqweni.
We have won this election. We were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho savotelwa yini abantu beGwanda.
Kodwa ibandla lezano PF lithi lokhu yikuchitha isikhathi.
Hayi, ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono.
Kulabantu abasola labo abagcoba amafutha abayenzebe bemhlophe nke okwedlula amakhiwa.
Isilapha sihleli la eGoli. Bakhona laba sebefike bathola lamanye amafutha, bathola imithi leyibaziyazi ukwazi subulekuamayeza ohamba phambili.
Iqembu le-FC Platinum lithola inkezo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abasekeli bakhe ukuthi balungiselele ukungena emigoqweni lapho bazatshengisela khona bekhonona ngokutshontshwa kwempumelo yokhetho. U-Albert Ncube usiba lolu daba eseGwanda.
Ekhuluma esenkundleni ePhelandaba Stadium, umnumzana Chamisa uthe ukhetho oludlulileyo lwatshontsha njalo wanqoba okungela ukuthandabuza kungenani lokuthi umthethwandaba weConstitutional Court wathi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba. UChamisa uqale ngokubonga abasekeli baleli bandla ngokuvota abakwenzayo esithi bavota kuhle loba nje kube lokuqilibezela.
Message imwe chete ndekuti we have won this election. We were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho savotelwa yini abantu beGwanda.
Ndatenderela nyika yose in rural areas and urban areas.
Ngibhodile iZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni.
I have not yet seen a person who voted ED Mnangagwa.
Angizange ngimbone noma oyedwa wavotela uMnangagwa.
Saka ndiri kumubvunza kuti wakavoterwa nani.
Imbuza njalo nje kuti kati wavotelwa ngubani.
Kungakho umnumzana Chamisa uthuZulu kumele ahlale elindele ukungena emgwaqweni kusikhathi esifitshane esilandelayo.
Saka ibhayibhano muchienda kunotaura.
Lisuka lapha liyekhuluma emakhaya.
We are preparing.
Sizalungiselela.
Tiri kuprepare.
Siyalungiselela.
Kambi yani?
Isikhathi sesitheni.
Muri kudala kuti ngomira gore lipere katoto zvita izvozvo.
Ndifuna zvimeri munyaka lupere kumbe zvikwenza kachezi.
Umsekelwe MDC Alliance uSkwica Mfundo Watchman Ncube ugcizelele amazwi kamnumzana Chamisa esithi ukhetho lwatshontshwa libandla lezano PF.
Naphandle kwabona babalezimota zikafe ngakho omunye umuntu omaziyo owavoteli zanu atsho. Abavoteli zanu yibonabo abantshontshayo amasela abahuquluza imali bathenga izimota lama-billboards yaphela kwasala kungasela mali yemithi ezibhedlela. Kwasala kungesala lutho bakhukhuza lamathambo. Yikho sihlupheka kangaka hantu.
Umgcini sihlalo ebandla le-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uDukuma Manzonzo kwezomnotho kuveza obala ukuthi ukhethwa lukhutshwanga kakuhle.
Okwenzakala kuleli lizwe yikuthi siyathi sigada amabhasi sisiya koBulawayo. Udriver webhasi engela license enguye uMnangagwa. Sithi sifika kuroadblock amapolisa anike thina amapassenger amatikiti. ukuthi isitayela imota singela ama license. Lokhu kutshengisa ukuntshontshwa okwayenzwa uKhetho ibandla lezana.
Umnumzana Thamiso bese Bedbridge izolo ubonge kakhulu uZulu ezansi emaNdebeleni ngokuvotela ibandla lakhe osekudala ukuthi umeya weGwanda leBedbridge bavele kubandla lakhe. Ukukhuthaza amakhansila ukuthi atshiyane lonkohlakalo esithi idolobho leGwanda sokumele likhanye ukuthi kulapho kuphuma khona igolide. Usole udlakela oluqhamuke eVovo Mine kunyanga edlulileyo lapho kufe umuntu yedwa kudlakela lwabesishoneni labesiNdebeleni esithi kubangelwa ukuthi udaba lombukazi wekukrawundi lokhu lusemoyeni.
Tshintsha maitiro akwayo.
Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uthi okwenziwa libandla leli yikuchitha isikhathi.
Andabe ngikuhlangane lakho lokuthi kodwa ukuthi ngimbone abantu emaralini uadvesa thousands of people usise abantu bakunikile imbono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani owakuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakhona into ezingani kahle azihlelwanga kuhle ngazisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwale sihlezi ngikhuluma ukuthi hayi ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono. Ubaba uPresident Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizweli sibone ukusuka ngathi kuliwa ngathi. Kodwa yebo kuphela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu bonabo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenesi. Hathi into edlulayo le kithi ukuthi abantu bami befunde ukuthi xa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibona into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani. Sisapoteni uhulumende lalowo khona sibona into kuyinokuphumayo. Ukuthi abantu bahambe besenza amarali hayi kabababonge sile bantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo. Kodwa ukuthi bethi bona kabethi kumele kwenze kuthithi president kwenze ikudala ukuletha umsindo nokunye nje okungacedakaliyo okunjengokungabangi lokuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kimse abanye investors abuya elizweni lokuthula. Kodwa elizweni labantu abathobeleneyo abantu bayahlehlela emuva bayabaleka abantu ngalebonomonjalo.
Ye, loba kunjalo ngegawule bathi ibandla leZanu PF seliyehlulekile phela njengoba-ke siyabona ukuthi umuma unjani elizweni.
Mina ngibona ngani Gibbs umuntu othi ibandla leZanu PF seliyehlulekile umuntu olenjongo. Injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza ngabomo ukuthi kusasa yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela. Ivoti ifuna kwala bantu bebaphilayo abaphile phela abantu asicreateni i-environment ngalana e-conducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazisemele bese sekucineni kwelanga abantu bezidicidele kuhle yoko lokuthi khonoko ngezindlela khonoko abakwenzayo bahlale njengoba behlale bekhuluma abanye ukuthi kuthiwa kuyarikwa i-election ngendlela enjalo bayasebe-rika umuma olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yes ithi thina ngesilungu i-sabotage enkulu kakhulu akulenye i-sabotage enjile naleyo.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili baba Gawule, khonoko ukuthi bathi uKhetho lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathotshwa njani?
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uThamiso uthana abe ngupresident nxa ekhayela khona ukuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina kade ngithi nxa uThamiso ngumuntu olwesihawu lozwelo labantu bakhe beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZanu PF sixoxelaye esejolojo esabelweni seMatabele North.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Bengana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
ye njengolu thembisa kwami ngevike phelileyo siyaqhubeka ngodaba lobantu abagcoba kakhulu amafuta lawa abaguqula ijwabu labo ngiqhubeka njalo ngilo mnumzana bhekani mdaweni nonkosikazi sakhile liline umadube
abafazi isile lapha sihleli la egoli bakhona lapha sebefike bathola lamanye amafutha bathola imithi leyi yazi ukwazi isubule ende kwamayezo ohamba phambili hayi lokho bese kubona ekuqaleni
Madube kambe liyenzani
so
ye kumbe sithi ye umdaweni aqedise khonapho befuna uqedise umdaweni
ye so uyabona ukuthi into le yiyo eyenza ukuthi kwande ukungabi ukuthi abafazi bangabi namadoda because umfazi kufana nokuthi umuntu uma umkhombisa sokuya phambili phana umkhombise ngoba umbona umthanda wathola kathi ubone liyakhala uthi mina njengama umdayi nomuntu omnyama yimnyama ngewobuso but uma ngithi yisengithole ngizoyenza imisi uma ngithi kathi lo muntu umnyama ukufana nalami so angazi ukuthi singaba lenye indlela yokuthi imithi le abalawa mababotshwe
Madube kambe lenzani bomama ngakho konke lokhu
omama unye yifashion kulabo baba abakuthanda khonokho nje obumdaweni esitsha abafundi sibili umama ongacumbiwe hhayi velo black beauty laba omnyama njengathi uyabe vele ngabafuna ayebefuna kubona babacomba kubesokusouza kubala labo baba abakhombisa umama ocombayo embone ecombile esesiyahlangana la engacombanga uyabe bona umuntu odifferent than umuntu ambone kuqala wazi emthanda so kuyahlupha kulusupho ngoba asifani umama bakhona vele asebephila ngokucomba but kumele bebekwazi ukuthi imiphumela ngikhona kube right ngoba amajwabu ngizabethi kule first card le second le third so ma esegcobe owokuqala ijwabu lala laphuma elivikele ukuthi noma ungazitshise lila ungabi le problem phinde ukutshaye lesibili selisiya kwelesithathu ungafica umuntu wangikhona sephuma and amafutha la amaningi angikhona ngani ngawenwele uyathola umuntu wangikhona sengani ule uphume okusangani izindevu or inwele ziyabe zigcwele ubuso bonke lobo ngoba usebenzisa amafutha amanye abe engayisiwo egcoba ngawo ubuso but singazibuyelela nje emafutheni esiwaziye kade sivele siwagcoba nambona ngani asoze sibele problem singomama
ye mdawini ke
obaba labo bakhona abagcobayo etu
obaba bakwenza khonokho
ye bakhona abanye abakwenza futhi abagcobayo ba
kuna senjani khonapho
hawu baba bagcoba sibili labona ukuthi ubaba lo uyagcoba but abaniningi labo babe msembaboni labagcobayo abakwazi ukuthi kuyagcotshwa izandla bagcoba kuphela ubuso umbono ebusweni hhayi emuhleli etshelela kodwa izandla uyabuza ubaukuthi hhayi lezinye ezinyama lezi ugcoba ubuso ayesihluke ukugcoba izandla
mdaweni nanto kuyudaba ukuthi lani phela liyakuhlaba phela kwizinto lokho
anginaso isiqiniseko salokho cause mina ngikaze ngibabone abagcobisayo amafutha lawa mina ngazi umama kakhulu yenje lento le iyasiphoxa kakhulu thina abantu abangobaba ngoba abantu laba babegcobile uyabona ukuthi ekhaya eZimbabwe ilanga lishisa kanjani ucabanga ukuthi ngapha lapho ngikhona ilanga lishisa ngcono anti basubuleke bayekhaya le mina ngifuna ukuthi umama lo akhayele umuzi manje umama lo uyabona ukuthi mina hey ngikhona ukuthi ngimele lezinto zakanjani azidinga ezokuthi agcobise lezana agcobise uyabona ukuthi umfazi wami sezohlekisa kusasa mina yimi esengisiba umuntu ongathi ngithethe umfazi o-wrong and vele most yabo abantu laba abayenza kanjalo akusiyi la abantu abadinga ikhaya mina ngicabanga kanjalo kwami abasibo la abantu abanjani abadinga ikhaya umuntu odinga ikhaya uyazihlalela lekhala yakhe njengami indoda ngihlalela lekhala ngithanda inyama ngithanda ebomvu nyana ubuhlaza but angiyenzi ukuthi ngiyelande umuntu engiyibona ukuthi uyisubulile because izonihlekisa omama bakha amanzi esibhoranini uzofika namhlanje emhlophi sasa phambi kwasasa uyabona uma kusiyaphela inyanga amafutha lana azabe engasekho siyabe sesikhayele ukuthi sinjani sakhe umuzi umama mayeselokhu ekuthatha imali yane senza ekuthenga amafutha lawa
sesifike emapetroleni Madube ke nxa ukuthi umdaweni setholeke umama onjalo ebesembona semthethe sibulukuthi nangu sokutshintsha phela umbala ayisiwo lowo kumele kwenziweni pho amale kumbe abikele abakibo kumele kwenziweni ngamafitshane Madube
kumele ahlale laye phansi amtshele amcebise ukuthi mama phela lezi zinto ngesizinto esisezizoqeda imali ekhaya njalo mina ngikubona ngangakubonanga ukuthi ngangithanda khonokho osuyikho khona so abe kumele akhulume la esibili ngekabazi ngoba abanye bangkhona akabafuni ukutshelwa khona ukuthi baba bakhiphe bayekele ukucomba comba omunye abe vele ngumuntu yabe vele ufuna ukucomba but ungeke kwehlukanisa abantu ababili abathanda nawo but i-communication sihlala la ephansi akhulume la yamtshele ukuthi ukuthi hayi mama yoba sesekhala basesizokwakha imali yamafutha ayisozibonakali uyabuyela umama abe yisima yisosona umuzi wakhiwe kube le njabulo ekhaya
ye phoselokugcina-ke mdaweni ye
hayi mina ngithi ma kuyukuthi kungaba kanjalo kungaba right but uyabona ukuthi into le iyabe seyihlimazile thini ezifameni and ukuthi umlandu uyokhuluma ngale nto efana nale kuba nzima intombi yakho umfazi wakho umthetho wambeka lapha so iba nzima mina ngicela ukuthi abanjani abayekele le nto leyi ukuyenza
asimalapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilobaba ubhekane mdaweni njalo lo nkosikazi sakhile Liline uMadube ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilandeokwamanje-ke
soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje bafethu sipheshea siseScotland e-Edinburgh sixoxa lo mnumzana u-Onai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo we-Capital 263 wona osakazela ebulenjini abanye ngesikhiwa bathi ama-online podcast platform lapho abasakhulayo bafaka inhlelo zabo ebulenjini besakazela khona lamhlanje kuhlelo sithinta udaba oluhambelana ngokusakaza eZimbabwe sifuna ukuza ukuthi uhulumende lo omusha uyenza ukuthi kube lula na ukuba ngumsakazi eZimbabwe masambeni ku-Onai siyezwa okunengi Onai ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
ngiyabonga mina ngikhanya ngani ngiyazama
ukhanya ngani uyazama hayi siyathaba bhuti we're happy with that right Onai masithuntu daba olusegudwini lamhlanje njengomuntu oseleminyaka eminenge sakaze eZimbabwe ebulenjini njalo olohlelo lwakhe iCapital 263 sizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lo omusha uthi useyenze ukuthi kube lula ukusakaza eZimbabwe ubona ngani lokho kuliqiniso na
it's a little too early to tell ngoba kumele ubone ukuthi izinto zakhona ziyenzakala ngendlela abayikhuluma ngayo or not into eyenzakala eZimbabwe yokuthi ukubroadcasta kumbe ukuqala izinto zakho kumele ube nemali eyokuthi wena ubroadcast so inas much as bangakhuluma ukuthi sokulula ukuthi uthole i-license yakhona ama-regulation akhona they are not yet at a place that is in touch le-online broadcasting and ukuthi umuntu angene ku-online broadcasting or maybe even webcasting or even radio kusanzima ngoba ama-regulations akhona are clear and where they are pegged the prices are high
masiyixoxeni kancane mayelana lokutholakala kwama-license okusakaza eZimbabwe ngiyazi vele ukuthi wena ulo hlelo lapho elisakaza khona ebulenjini and but now you're trying to transition ukuba ngumunye ozabe esakaza ku-radio ngesikhathi lapho umgabe wayengumongameli bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athole i-license nxa engasekela ibandla elibusayo ibandla le-ZANU PF ubona ngani lokhu sekutshintshile na
ngibona ngani kunzima ngoba even ungahamba ku-website as you speak right now www.daz.co.zw eyama-license ukuthi umuntu abekwazi ukuthi i-license yabilani i-website yakhona iya-crash so ukuthi i-access to information on izinto ezama-license zakhona vele zinzima ukuthi uqale ukuthi uzaqala ngaphi vele ukuthola ama-license and ama-license lawa atholakala ngabantu abale mali yokubhadala ama-license amaningi lawa and abantu abale mali yokubhadala ama-license yangabantu abalama-sponsorship kumbe abalama-media houses and in as much as umsakazo we-ZBC i-broadcasting house yakhona ibitshela abantu ukuthi baza-digitalize baza-opena ama-airways ukuthi abantu abaningi ba-broadcaste baqala ama-radio licenses balama-promises amaningi kusanzima ukuthi abantu
batholi imali yakhona yokubhadala ama license akhona.
Eh shoniwa njengoba ukuthola license eyokusakaza eZimbabwe kubiza imali enengi, awunikeze abasakhulayo abasakaza besebenzisa inkundla zokuxhumana amazwi enkuthazo.
Into engingayikhuthaza abantu ukuthi bayenze ukuthi kumele kube la collaborations kubantu laba aba online ukuthi babambane, sibambane vele ukuthi singabambana singasebenza sonke siyakwanisa ukuproduce one considered effort. So the one thing I would encourage is not ukuthi siyekele ukuthi bayekele ukukhuluma ku Twitter ku Facebook, but ukuthi ba collaborate ngoba uku collaborate uyakwanisa ukuphumisa ama different opportunities from doing that.
Hi onayi sikuzwile kahle, ngilethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Mnumzana ngiyabonga kakhulu bhuti, bekukuhle ukuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga sibili I'm very grateful and thank you very much for having me.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana uOnai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo weCapital 263. Kwanelo kwalamhla masidibani ngevikezayo olivalisayo ngenjabulo. Sengilishiya ke ngisithi libe ngevikeli shukela. Igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe, njengalihlala yenza kwamanje silethulela ezokholo silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele amahubo ichapter ka 119 ngizabala ngisuka ku verse ka 1 siya ku 4. Babusisiwe abandlela zabo ziqotho abahamba ngomlayo wenkosi. Babusisiwe abagcina imlayo yayo abayidingayo ngenhliziyo yonke abangenzi ukungalungi kodwa behamba endleleni zayo. Wena usilayile ukuba sigcine kakhulu imithetho yakho. Akho namhlanje mfuna ukuthi sikhangele ukuqhakatheka kwelizwi likaNkulunkulu empilweni zabazalwane. Into yokuqala kumele sinanzelele ukuthi ilizwi likaNkulunkulu yilo iphimbo likaNkulunkulu. Abantu abaningi bafisa ukuthi ngabe ngingeza uNkulunkulu ekhuluma lami empilweni yami. Yikho sinanzelele ukuthi amabandla la amatsha laqaliswa ngabantu abazithi ngamaprofeti abane asazi abane ngabeqiniso abane ngabamanga, kodwa siyananzelela ukuthi bagcwalelwa ngabantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi balanda ukuthi bekuzwa omunye umuntu ekhuluma phezu kwempilo yabo ukuthi unguzibani bani impilo yakho kuzahamba so uzavuka kube lalokhu lalokhuyana. Ikanti akudingakali konke lokhu ngenxa yokuthi into engakhuluma empilweni yabo baye beyiphethe ezandleni zabo. LiBhayibhile likaNkulunkulu yilo elimumethe ilizwi likaNkulunkulu eliprofitha ngempilo yomuntu nelanga langelanga. Ungabali ilizwi likaNkulunkulu suka kuGenesis uze uyefika kuRevelation. Liyakhulumisana lawe ngezinto zempilo yakho, liyakhulumisana lawe ngekusasa yakho, liyakhulumisana lawe ngenamhla yakho, liyakhulumisana lawe ngabantu bakho, liyakhulumisana lawe ngamabhizinisi akho. Ilizwi likaNkulunkulu limumethe zonke lezo zinto. Okwesibili emfuna sikunanzelele ukuthi kumele sibe lazi ilizwi likaNkulunkulu. Singakhangela khona apha kumahubo 119 uyakhuluma lapho uDavida uthi insizwa ingayigcina kanjani indlela yakho ihlambulukile na, ithi yona ngokuqaphela okwelizwi lakho. Ngathi insizwa kumbe ijaha kumbe umama kumbe ubaba angagcina njani indlela zikaNkulunkulu, angaba mazi njani uNkulunkulu ngokufihla ilizwi lakhe enhliziyweni yakhe. Ulifihla njani? Ulifihla ngokuba lazi. Ngakho kuyadingakala ukuthi umuntu nxa evuka ekuseni engabingelela abanye abantu, engakhulumile abanye abantu, aqalise ngokuthi angene ezwini likaNkulunkulu. Uzifundise ukuthi namhla maybe ngizabala kuZaga chapter 1, ngibale kumahubo chapter 1, ngibale kuJohn chapter 1. Ube lazi ilizwi likaNkulunkulu, ulejayele, ulibe ulikhuluma lingene enhliziyweni yakho, ulifihle enhliziyweni yakho. Okwesithathu okuqakathekileyo yikuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Ngakho akuphuthi Akufisi kuphela ukuthi nje umuntu abelazi ilizwi alibale njenge novel kuphelele khona. Kodwa kumele ukuthi nxa ulibala ulifihle enhlizweni yakho. Ulifihla njani enhlizweni yakho? Ngokuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi inkomo nxa isidlutshani iyadlutshana obuningi, kodwa ebusuku yikho lapho eqalisa khona ukube iqalisa ukudla phakathi esiswini laphana isisebenzwa utshani lobuyana ebikade ibudla ibujikela phakathi kwesisu kunjalo. Ibisiqalisa ukugaya-ke ebusuku ikhipha-ke lokho ekufunayo ilahle engakufuniyo. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu linjalo. Kuyamele ukuthi lapho usulibalile uligcine enhlizweni yakho. Kwanisa ukuthi uzidle ngalo, liqalisa ukukhulumisana lawe. Ilizwi likaNkulunkulu bazalwane livundile, liyatshona linjengolwandle, litshona njengolwandle. Singeke saliqeda. Iveso obekade uyibala namuhla, nxa usuyibala kusasa, kuyabe kungani uyayiqalisa. Ngakho kumele usifundise ukuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Kumele sizifundise ukuthi siligcine emqondweni zethu. Siyakhumbula ukuthi uJesu wathi lapho eselingwa nguSathane, wayesithi nxa ehlangana laye, engakhuluma lokhu uJesu ethi kulotshiwe ukuthi umuntu kasozaphile ngesinkwa kuphela, kodwa uzaphila ngelizwi elivela ezulwini. USathane ethi uyamuthi uJesu amtshele ethi kulotshiwe ukuthi khonza kuphela uNkulunkulu uThixo wakho. Ngakho kuyini? Kutsho ukuthi ilizwi wayeselaze kwanisa ukuthi kukhuluma. Akho namhlanje ngiyakhuthaza abazalwane, kumbe uyagula, kumbe uhlangane lenye inkinga, into engaqeda konke lokhu, khuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwenkinga yakho. Ilizwi lelo seligcine enhlizweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bonke ukuba moya ingcwele uzabakhuthaza ukuba bagcine ilizwi lakho enhlizweni yakho. Belilangathelele ilizwi, belomele ilizwi lakho njengendlela abomela ngayo amanzi. Belifunde babelazi egama likaJesu. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum namhla liphiwe inkezo yeKasilaga Premier Soccer League kulandela imidlalo yokugcina kumncintiswano walonyaka. Iqembu leli liqede imidlalo yalo lile miklomelo engamajumi ayisikhombisa lane, 74 points. Iqembu le-Dynamos liphose lagunyulwa emidlalweni ye-PSL kwathi ele Highlanders lagqiba umnyaka lo likusigaba sokuyisithupha kungalani ye-Premier Soccer League. Amaqembu asegunyulwe lonyaka akuqela eLenitrod, iBulawayo City, iMutare City kanye leJapani Mine. Mlindo the vocalist ethi ngithanda wena wamuhle phela Ntombi. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje. UNomzana Nelson Chamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukutshengisela emigwaqweni, kodwa ibandla lezanu phefu lithi lokhu yikuchitha isikhathi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu kwamanje. Kasidibaneni kusasa ekuseni ngo-6:30 a.m. Oliver Lesayo ngo-Cape Town.